usizi nalo umuntu oswelakeleyo bese ngisithi kulonkazana lo omncane kangaka o underage ukuthi kanti ibona vele abanikazi bamabhawa kumbe amashaphini bayekelelana abantwana ababilo 18 bengena kumashaphini kuthi ukuthi kona even lo mnikazi yena lo weshaphini yena lo ulecala kwawuqala ishaphini vele kayivunyelwa yebo siyakwazi ukuthi abantu bayadubeka kodwa ke kafake phela umthetho wokuthi khona abantu aba under 18 bengabuyi kathesi into seyenzakeleyo leyi into emangalisayo kakhulu enesilusizi kakhulu ngaloko kwenzakaleyo kodwa ke abantwana bakulezi insuku kusizwisa ubuhlungu ukuthi khona abantwana abancane ibo abatholakala besenza lezi zidakamezwa bema utshwalatshwala muntu vele kakwazi muntu ngaleyi ndlela okutsho ukuthi kuthiwa vele kulama-drugs abakade beyasebenzisa yiko ukubona kwami mina so mina wawuqala nje ngumuntu engamthi pipi icala ngumnikazi weshaphini kube kungafanelanga avumele abantwana abancane ukuthi babuye khonapho
amapholisa gatsho lutho ngaye umnikazi weshaphini mhlawumbe kungaba kuyikuthi kazanga kunanzelele yini ukuthi vele kwasekuqaleni umntwana ole 16 years ubengamelanga abe seshaphini yakhe
yikho sibili ubekafanelanga abe eseshaphini umntwana lo kathesi ngaze lwampophe uvele kafanelanga ayejele baza kuyenza njani engxenye uhlala yedwa umntwana lowo akula mntu okwaziyo kathesi ngoba abantwana bakulezi nsuku uvele kabezwa akungabantwana okuncane ncancane yikho kwenza imiye ukungezwa okunye ngaze ukubone la so lawa amapholisa nje kuyakufuzeleni nxa besenza ama-patrols abo la bekhangele ukuthi kona kade vele lapha endaweni ezinje ezinje abantwana laba bayenzani osokuhlupha kathesi lawo amapholisa ngabasasebenzi bekhululekile sephombuyekela izinto zisenzakala ngabaselandaba lakho bayathi beliyazibonela khona ngali kuyabe sukuthi kuzokwenzeka le into enje yikho lapho sebeqalisa ukungenela futhi
yebo silayo yonke imininingwane yokuthi kuyini kahle kahle okwenze wagwazwa lo owesilisa kodwa nxa sikukhangela ngelinye icele kungenzeka yini mhlonitsha ukuthi umsolwa mhlawumbe ubezama ukuzivikela laye kokunye
uyabona into eyenzakalayo lapha kaninginingi abantu laba ubone sebefika endaweni zokugwaza naso ngabantu abaye bethandana umuntu laye bethandana nomntwana o-under age umntwana owangikona vele sesiyisigebenga bengezwa so into ekhona khonapha nje sikukhangele akula muntu ongaphongukugwazi umuntu nje behlezi nje khonaphaya lapho ngisukuma agwazi umuntu akuyenzakali lokho abantu laba I think bakade bethandana zasebehluleka ukuzwisisana khonapha kumbe sebethathelana aba-boyfriend kumbe i-girlfriend khonapha yikho mina ukubona okwami engikwenzayo khonapha ukuthi khona kuvele somewhere khonapha